azange zirecognize ukuthi uwinile. Uyakwazi ukuthi ama elections la atshontsha, MDC yewine ama elections. Hayi ngakuyenza solo ukuthi uhlale baqotha. Yikho ke uyabe etshengisa ukuthi dictator bakhe. Uyabe etshengisa ukuthi lokwana umgabo ke yikho kona, laye uyikho kona mhlawumbe ungaphezulu.
Kodwa ke phela abantu bezana PF bathi banqoba uketo lo njengoba nje le constitutional court yasho njalo. So lokho likhulumayo bathi ayisikho othani umongameli ngowesephakathi.
Akula into abantu bezana abangayikhuluma nxa benqobile, sibe sizabona umkhono mutshintsha, sibe sizobona osomabhizinisi abavela kwamanye amazwe bebuya bezoinvesta eZimbabwe. But ngoba abantu iqiniso bayalazi, yikho bona ilizwe linje.
Kodwa ke ubona uzani mpo kuyaphetha ngani kwangekhonokho nje lokho esixoxwa edalo lephalamende kusiya njani?
Akulo ukuthi kuyaphetha ngani, kuyabe kutshengisela how undemocratic izano is. Kuyabe kutshengisela ukuthi izano ilocuku olunganani emati lokuthi nguntando kayiphikiswa ngundlangamandla.
Kodwa ke linapoli yabe lidonsa lisiya ngaphi?
Hayi, sizama ukubabonisa ukuthi babekwazi ukuthi abawinanga ama-elections, babusa abantu ngenkani. Ukuthi lanini lanini lizwe leli liyazakala ukuthi libuswa ngenkani. Sifuna inkokheli ezikhethwa ngabantu kuhle kungela budlwangudlwanga. Ngawubulalele even ama-testimony amakhomishini wona lawa, abantu bazwile ababesetshenziswa yizano ejimkunaka ukuthi babewariga njani ama-elections.